uhulumende engekela ukuholisa ababalisi abahlulekileyo ukuthi babe semsebenzini ngoba abala mali, siyahamba emacourts ngoba ababalisi laba abazikhethelanga. Uhulumende nguye uyenza ukuthi ababalisi laba bangayi emsebenzini ngoba abaholisi imali enileyo yenza ukuthi babe semsebenzini. So siyahamba emacourts ngoba kuyabe kungekho emthethweni ukuthi ayekele ukubaholisa imali. Ukuyethusela ababalisi akusoze kuyenze ukuthi bathole imali njalo babuyele emsebenzini. Umungameli welizwe kumele alungise indaba yeholo lababalisi, abaholise imali enileyo nothi ubayethusela. Kathesi kulama videos abantwana abayenza okungezwa ezikolweni, ama videos ankhona acirculate ku social media ngoba akula ababalisi ezikolweni. Lokho kokuthi ababalisi abangekho emsebenzini abasoze bathole iholo labo, akuko emthethweni, noma bengathi abasoze bathole imali yankhona, kuyafana ngoba imali esiyiholayo vele akula lutho.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema simzwile esithi ababalisi abafika phose 29% baya ezikolo njalo bayenelisa ukuthi beqhube imhloliso. Libona ingani labo abahambayo bengenza ukuthi ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphumeleli na?
I-30% yababalisi laba ikhulunywa ngumphathintambo wezemfundo, kayisiyo isezikolweni. Lawa ngamanga asegcekeni ukuzama ukukhavisa ukuthi as if kule something enzakalayo ezikolweni. Thina sayenza isurvey sathola kule 2% yababalisi yiyo isezikolweni. So singakhangela abantwana wo form 4 bayenza average of 8 to 10 subjects, labo A level bayenza an average of 3 subjects. So ababalisi laba abalutshwane abasezikolweni, abatrenelanga ukuthi bafundise ama subjects amanye onalawo ayenzwa ngabantwana onalawo. So abantwana abafundi batshona behlezi beyenza okungezwa esikubonayo kuma social media. So ababalisi laba abakwanisi ukuthi ba invigilate lokufundisa ama examination classes. So isikolo kungcono zivalwe, kungcono isikolo zivalwe.
Sikhuluma nje selingaphi kunkulumo lohulumende, kukhona yini okwenziwayo kumbe kuyahlala kunje?
Sayenza umhlangano lohulumende ngomuvulo, samunikiza izikalazo zethu ukuthi sifuna asiholise imali engenga $520 ngoba hiyo kade siyihola kudala ngomnyaka ka-2018. So akasiphenduli, akula inkulumo ezenzakalayo kathesi ngaphandle kokuthi yena uyabe lokhu esiyethusela, kule kuthi alungise izikalazo zethu. So thina siyabe silokhu sihlezi asilugcobi emsebenzini.